eNdebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Alingali thona njani kumagumbi amani omhlaba lapho lingali khona olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhla ka 30 zivandlela 2020 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje
sithi ezinto esikhangele kuzo ngezokuthi khona siqalise ukukhangela ukuthi andivele into ze violence lezincwazi senzakala singazilungisa njani.
Amalunga amabandla ezombusazwe akumanyano wePollard abuthene kobulawayo exoxisana ngomthetho ojonge ukuguqula isisekelo sombuso.
AmaDemocrats baqhubeka indlela yokufaka information obala ukuthi umuntu onke azibuyele. Labana amadoda kaTrump basebenza okwabo labo ukuthi bayameda uzama ukuvikela umuntu wababamneleyo ngokuletha information enganiyangikhona engani kayivele akuqondakala ukuthi ngenelana njani lendaba esikhuluma ngayo yenjiwe.
Amagqwetha amela umongameli Donald Trump wele Melika. La malunga ebandla lama-Democrats baqhubeke bephendula imibuzo yamalunga edale le-Senate kudaba lokuthoniswa kukamongameli Trump. Lamhlanje esigabeni sethu sesine senhlelo zodubo lwendlala sikhangela ukubhekane labahlala emadolobheni kakhulu emalokitshini ahlala abanengi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Amalunga amabandla ezombusazwe ancintisa kukhetho olwedluleyo akunkulumo zomanyano wePollard abethe gwaqa lamhlanje kobulawayo embuthanweni wengxoxompikiswano yokuhlaziya umthetho osedale lePhalamende ojonge ukuguqula isekelo sombuso oweConstitutional Amendment Bill. Ubathabile Masuku sethulela loludaba ngugcweleyo ekobulawayo.
Umbuthano wamabandla akunkulumo zePollard wenzelwe ehoteleni yeRainbow Hotel kobulawayo. Abakade bekulingxoxo bathi bafuna ukuthi amalunga amabandla awo anikezwe ithuba lokukhangelisisa umthetho lowo, njalo kumele idale lePhalamende kube yilo elikhetha umongameli nxa kungabe okhona esekhitshiwe kumbe wabhubha esesihlalweni. Umgcini sihlalo wekomiti ebona ngezombusazwe ePollard Subcommittee on Governance and Legislation njalo oligqwetha uMnumzana Lovemore Maduku uchasisa kabanzi ngabakade bekubuthanele lamhlanje.
Government gazetted constitutional amendment bill that is a number of provisions that they suggested. So we are discussing
sixoxisane ngokuguqula kwesisekelo sombuso okumumethe izinto eziningi esizibeke sobala. Injongo kodwa njengekomiti yePollard isifiso sokuthi kudluliselwe phambili linguquko ukuze kufike isikhathi lapho sonke esiyingxenye yalolu hlelo sikhangele zonke izinto ezifuna ukuguqulwa ezifana lomuntu ozabe evele ekhethelwe ukuhambisana lomongameli welizwe ekhethweni kufakwe endaweni yawo umthetho othi umongameli nxa engafa ibandla lezombusazwe lisiphe umongameli. Kodwa kuhanje ukudala lePhalamende elizahlala phansi njenge-electoral college lisiphe umongameli lona.
Elinye njalo ilunga lePollard unkosikazi Priscilla Misia Irambu Imushonga owebandla leMDCT uthi lanxa bekhuluma ngokhetho bafisa ukuthi balungisise indaba ezifana lobudlwangudlwangu.
Sithi ezinto esikhangele kuzo ngezokuthi khona siqalise ukukhangela ukuthi andivele into ze-violence lezincwazi senzakala singazilungisa njani.
Omele iNational Alliance Party uMnumzana Mgcini Nyembe uthi amalunga edale lePhalamende ayiwo abawakhethayo yiwo alesi sindo sokuthi akhethe umuntu olesithunzi ukuba ngumongameli.
Xa sikhangele i-succession, it makes a lot of sense ukuthi i-institution esiyithi esayifakayo kuPhalamende bahlale phansi babona indimbano ongasikhokela futhi.
Umnumzana Khumbulani Ncube obephathekile emhlanganweni lo uthi isifiso sakhe ukuthi abangaphandle kwamazwe bavunyelwe ukuvota.
Sibe sifisa ukuthi ama diasporans evunyelwe ukuvota.
Amalunga womanyano wamabandla ezombusazwe owePoland athi azimisele ukuzama ngazo zonke indlela ukuthi lapho kufika ukhetho luka 2023 imithetho eminingi isiguquliwe ukuze labantu bakhululeke ukuthi nxa kukhona okubahluphayo bengesabi ukukhuluma ngoba kulilungelo labo belakho ukuvikelwa isisekelo sombuso. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Amagqwetha amele umongameli Donald Trump lawe bandla lama Democrats banikwe ithuba izolo lokuphendula imibuzo yamalunga edale le Senate kucala eletheswa umongameli Trump elokufuna ukusebenzisa ele Ukraine ukwenzela ukuthi anqobe ukukhetho oluzayo. Amagqwetha kaTrump athi akulacala alidalayo ngoba wamisa ukuphiwa kwele Ukraine uncedo lwemali yokuthenga izikhali efuna ukuthi licubungule inkohlakalo ethiwa yenziwa ngumnumzana Hunter Biden, indodana kaJoe Biden, alakho ukuncintisana laye kukhetho lukamongameli walonyaka. Kodwa abebandla lamademocrats bathi uTrump wayedinga ukungcolisa nje igama likamnumzana Joe Biden. Kusasa amalunga edale leSenate akhangelelwe ukuvota kukhetho lokudinga ukuba kube labafakazi kumbe hatshi ekuthoniseni kwaleli cala. Ukuhlaziya lolu daba uGibbs Dube oStudio 7 uxoxe lo nkosikazi Priscilla Ndlovu oyisizalane seZimbabwe ehlala ngapha kwele Melika.
Ngibona ngani kuhambe kuhle. Engikubonayo ukuthi amagqwetha kaTrump namademocrats, amademocrats baqhubeka indlela yokufaka i-information obala ukuthi umuntu wonke azwele. Labana amagqwetha kaTrump basebenza okwabo labo ukuthi bayameda uzama ukuvikela umuntu wababamneleyo ngokuletha information enyangikhona engani kayivele akuqondakala ukuthi ingenelana njani le ndaba esikhuluma ngayo i-impeachment.
Kukhanya ngazani amagqwetha kaTrump ayithula ukuthi bangani bakwazi ukuthi kule cala lenziwayo la. Kodwa ke bathi loba kunjalo ulelungelo lokuthi ayenze ezinye izinto nxa ebona ukuthi kufunwa nguZulu. Kambe kunjani konoko?
Hayi, ilungelo umongameli welizwe unalo, but kodwa lapha okuselakalayo ukuthi ilungelo lakhona kumele libe lepini, libe lesilinganiso sokuthi lokhu angakwenza. Kodwa nxa ilungelo lwangikhona selilaneli elifaka umumo welizwe endaweni yokuthi upresident njengokutsho kwamademokrathi ukuthi uzidingela ukuthi awine i-election ezayo ngokungcolisa omunye umuntu ancintisana laye, hhayi lokho kungaphandle komthetho ngoba kungenziwa njalo upresident abaningi bangabenza lokho okwenziwayo bengazake baphume. Bonke babe sebehlala bewina kuphela ama-two term abo ngenxa yokuthi umthetho uyabavumela ukuthi omunye angathi uyavuthithanda kumele umngcole.
Nxa sikhangele sibona ngazani-ke kuyakhulunywa ngabafakazi kuyavotwa-ke kusasa kambe kuzahamba nje.
Ha, leyo yinsinda tu akuqondakali. Kukhanya ngani abantu laba bangapha bedelela ama-Republican lanxa bephume beluma bexhanxada omunye uyabe efuna ukuthi kube lama-witnesses abuyabaubufakazi bebona ngelinango uzwakale engasafuni ngelinango ukuthi baphume bazwakale baphumele egcekeni bame. Ngibona ngani mina baqhuba indaba kuyayenza phela lakhona. Uyakhumbula bevotela uLokuzeni uSupreme Lokuzeni Judge Lwanu uKavana? Ngibona ngani kuzaba yiyo naleyo ndaba.
Alo-ke ngunkosikazi Priscilla Ndlovu, isizalane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, ubexoxa loGibbs Dube weStudio 7 eseSeattle eWashington khonapha kwele Melika.
Lingakhuthwa ludaba lokomali simo esibi sendlala eZimbabwe esilethulela emsakazweni weStudio 7 kuze kuyefika ngolwesihlanu kusukela ngo-past 7 kusiya ngo-8 ntambama. Lisithola kumagagasi athi 909 AM 4930 13860 laku 1560 kHz shortwave. Sikhona njalo kuFacebook kukhasi le-VOA Ndebele. Lingakhohlwa lokusithumezela imilayezelo yenu kuWhatsapp kunombolo ethi +1 202 465 0318. ngizaphinda njalo +1 202 465 0318.
Kuhlandla lethu lesine lenhlelo eziphathelane dlala, abantu abaningi babikwa bebhekane lendlala emadolobheni, ikakhulu emalokitini, lapho okubikwa kulabanye abadla kanye ngelanga, abanye besinda ngokucela ukudla kwabomakhelwane lezihlobo. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Uhlangothi lukahulumende olubona ngenswelo zikaZulu olwe-social welfare luthi imuli ezedlula kancane inkulungwane ezingamachumi amabili lanhlanu, 25,237 households eHarare lakoBulawayo, kazenelisi ukuziphilisa ngenxa yendlala eyesabekayo eZimbabwe. Umqondisi wohlangothi lolu, umnumzana Clifford Matorera, uthi iningi labantu laba bakoBulawayo.
We've started to identify people in every community. We've started with Harare.
Siqalile ukubadinga laba bantu emphakathini. Siqale ngeHarare lakoBulawayo. Nxa sikhangela ibhajethi yethu ka-2020, imali yokusebenzisa kulo msebenzi, sifuna ukungezelela kunani labantu okumele bathole lolu sizo.
That is to look in all other urban areas so that at least we identify the more vulnerable people.
Inhlanganiso ye-World Food Programme ithi kulabantu abedlula izigidi ezimbili, 2.2 million, abalambayo emadolobheni. Omunye wababhekane lendlala ngugogo uSamusi oleminyaka yokuzalwa engamachumi ayisikhombisa lanhlanu, ohlala eRugare eHarare.
Okwesikafu okwechukela ngisizakala ngokuthi abalojayo bangangipha bangiphe khona. Sengisiyacela abanye babesuke sesihlangana lapho sesenza iround yegrosari. Kulapho engizuza khona ukuthi ngizuza amafutha, ngizuza irayisi, ngizuza ifulawa.
Baningi ababhekane lendlala njengogogo uSamusi. Unkosikazi Tsitsi Simon olabantwana abahlanu uthi uMangoye sela
amaveji ngoba inyama iyadula. Unxa udlile uyabudla amachansi asiwenza njengenyama. Okunye konke lokhu kuyadula, amatimba ayadula, inyama iyadula.
Uthi kayeneli le mali ayiholayo.
Imali yakhona ayiqedile over 5 days ngoba ilutshwane. Sawumumo wakhona vele unzima.
Labasebenzela uhulumende abanjengomnumzana Victor Dube bathi kabasenelisi ukuthola ukudla okufunwa zimuli zabo.
Hayi, indlala ikhona sibili, indlala ezwayo sibili ukuthi lathi vele sisweli ukuthi singenzani. Ngoba umholo wethu umncane kakhulu, angeke ngitsho ukuthi umholo. Ngingathi lokho ababekubizeka ukuthi i-food for work kudala. Ngoba nxa uhola wena sokukhitshwe khonokho okukhitshwayo kuhulumende, iholo lakho lifike kuma-$600 njengami mina. Khonapha ndilabantwana ababili abakucollege abakuma-university. Angikwazi ukuthi kuza kwenzakala njani ukuthi nizababhadalela mbeni sokuyikuthi bame ukuya esikolo.
Ugcizelela esithi sokwaphela ukudla kathathu ngelanga.
Ungadla kanye kuphela sokwenelisini. Ngoba nxa sikhuluma sibili ukuthi kukhona uyakuthatha ngapho ukudla ukuthi udle kathathu. Uyakuthenga ngani imali uyibone incane nje.
Umfelokazi uSilindile Gajeni ohlala emzini omkhulu weMpare, ilokichi elidala kakhulu edolobheni leHarare, uthi baphila nzima.
Imali indlala isibulele, izinto ziyadura, isikafu siyadura.
Inhlanganiso ye-World Food Programme ithi bayahlupheka abantu abaningi emadolobheni lemaphandleni ngenxa yokuswelakala kokudla okubangwa yikungani kwezulu. Umnumzana Nils Balzer, umsekeli womqondisi we-WFP eZimbabwe, uthi ukhanya lizakhuphuka inani labantu abangela kudla ngenxa yokungani kwezulu ngemfanelo.
Over the past years, and it's a comparatively new phenomenon, that we find food insecurity increasingly in urban areas as well. Traditionally, it's more a issue in rural areas.
Sesibona udubo lokuswelakala kokudla solukhula lasemadolobheni. Lokhu bekwande endaweni zemaphandleni. Kodwa lo nyaka sibona ukuthi phakathi kwabantu abayi 7.7 million ababhekane nalolu dubo, abafika phose i-2.2 bakhona kungabatholakala endaweni ezihlukeneyo zemadolobheni, hathi iHarare kuphela kodwa amadolobha wonke elizwe.
Not just Harare, but many peri-urban areas in Zimbabwe.
Kukhangelelwe ukuthi lizakhuphuka inani labantu abadinga uncedo kuhulumende lenhlanganiso ezizimele zodwa ngenxa yokungani kwezulu ngemfanelo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Siyabonga Mavis, sizalethulela ihlandla lesihlanu kusasa lalezindaba eziphathelane lodubo lwendlala. Thiyani indlebe. Ku-Live Talk lamhlanje kuhlelo asihluzeni bomama sikhangela ukuthi abesifazane bona baliphatha njani udubo lwendlala ehlasele ilizwe. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Le balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Kwesivela kwele Melika abakudale le-Senate ngapha kwele Melika ku-committee ebonanga ukudlelana lamanye amazwe sebecele uhulumende kamongameli Donald Trump ukuthi engezelele lokususa amanye amabizo kuluhlu abafakelwa izijeziso zenotho abakubandla le-ZANU-PF ngoba besephula ilungelo loluntu lenkohlakalo ekungaqhubeni kahle ukhetho. Umnumzana Chris Coons webandla lama-Democrats lomnumzana Jim Risch umgcini sihlalo we-Senate Foreign Relations Committee webandla lama-Republicans bathi kumele usibalukhulu obona ngezemali umnumzana Stephen Mnuchin lomnumzana Mike Pompeo obona ngobudlelwano lamanye amazwe benze lokhu ngokushesha bathi akula nguquko ekhanyayo selokhu kwangena umongameli Emmerson Mnangagwa esihlalweni labanye bakhe ngomnyaka ka-2017. Lokhu kuphume embikweni obusebulenjini be-internet kukhasi le-United States Foreign Relations Committee. Lanxa ibandla le-ZANU-PF lisithi akula sidingo sokuthi umongameli wakwele South Africa umnumzana Cyril Ramaphosa angenele udaba lweZimbabwe, ibandla le-MDC lithi umlamlankunzi uyadingeka ukuze kulungisiswe ukubhidlika komnotho kanye lezombusazwe. Umkhokheli webandla le-MDC umnumzana Nelson Chamisa use-South Africa kuyacela uRamaphosa ukuthi amlethe ndawonye lomongameli Emmerson Mnangagwa ukuze bakhumisane umlotha. Uthi abomanyano we-SADC labe-African Union yibo labo kumele bangenele kulolu daba. Kodwa abe-ZANU-PF bathi uChamisa kumele angene kunkulumo ze-Pollard nxa efuna ukukhulumisana loMnangagwa. Ukuhlaziya lolu daba uNtungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lelunga le-ZANU-PF umnumzana Malaki Nkomo kanye lomgcini sihlalo webandla le-MDC unkosazana Thabita Khumalo onguye osungula lingxoxo.
Sikubona kuqakathekile ukuthi akhulumisane lobaba uPresident Ramaphosa. Isizathu singokuthi uMnangagwa yena ngokwakhe kaboni ukuthi kuleli lizwe sokonakele. Njalo sonke siyazi esintwini ukuthi uma kunokuphikisana ekhaya sasidinge umlamlankunzi oyabe ongumuntu ongathathi icele kodwa ezama ukuthi ahlanganise laba bantu abaphikisanayo babalwayo ekhaya.
Baba Nkomo, nanso lilubona njani lolu daba?
Esikwaziyo thina umhlaba wonke ukuthi ubaba upresident ubaba uED Mnangagwa akazange ayale ukukhulumisana lebandla le-MDC. Into ekhona ukuthi bona yibo abangafuni ukuthi babe ingxenye yenkulumo ezikhona lamanye amabandla akhona okwazakalayo ukuthi akhontesta kukhetho oludlulileyo. Ubona abafuni yilo iqiniso elikhona. Ubaba uED Mnangagwa akayalanga, singazi ukuthi bona ngemizamo ukuthi badinga abanye abantu bangaphandle kwamazwe bazame ukuthi kube njani.
Kuthiwa buyani kuPollard Makhumalo kanti libalekelani?
Kambe mhlonitha akungitshele shuwa ukuthi uleqinisa lokuthi wena silabantwana ababili owakho lowami. Owami upase grade 7, owakho wapasa u-form 4, sesisiya ku-graduation. Ubususithi wena hayi Makhumalo bisa owakho umntwana lanxa epasa u-grade 7 azograduata ku-form 4. Kanti iPollard leyo okhuluma ngayo mhlonitha wami sizahlala njani kukanti bonke laba bakupolati akula lo yedwa olomneli weparliament ngaphandle kwamakhupha lobantu ababili thina silabantu abayi 110 so lapha sifuna ukuthini
kuthiwa likhuluma lamazero kupolati babunkomo
into ofanele siyivume siyazi sonke yikuthi khona kule constitution isisekelo sombuso angitsho esikhona eZimbabwe asiqambe udla kube lezi zinto zonke lezi esikhuluma ngazo namhlanje lokhu luthando lwebandla eliyabe lithe lawina lathola ama-seats amaningi lathola upresident ukuba nalo likhiphe isandla sothando sokuthi kuyasikhulumisane asikuthi khona it's a must kumbe yinto yokuthi abantu fanele bafose but lokhu kusenzela ukuthi ubaba upresident mina ngakho kulothando lokuthi akukhulunyiswane ibandla leMDC eliyababuthamisa alibuye lihlale phansi lungisensi sonkeni singabantwana bezimbabwe iqiniso elikhona ukuthi vela lapha kwaba lo muntu oyedwa owawina i-election nguye nalowo ufanele ukuthi khona abe nguye ofaka singathi imbono yokuthi ilizwe lingabuswa kanjani
asivumelani babankomo ngikubuza umbuzo olula uthe mina mina lawe silabantwana ababili owami upasugreti onkomo wapasa ifomu 4 akithi kwankomo upasa e-university so kule graduation la wena nkomo usitikini makumalo yisa umntana wakho kwagrade 7 abuye e-last lapha azograduate ugraduata ngaliphi yena engafikanga e-university ngokuzamona awusoze ukuthi wena umntwana wapasa ugrade 7 nguye ohambe yagraduate e-university thina sithi epalamende silabameli epalamende abaningi ukwedlula bonke laba bakupolati ozero laba beni bepolati bekuqakathekile ukuthi kubuye izanu ngelindisi lababuthamisa kuhlaliswane phansi sivumelane ukuthi hayi lapha kudubo sokumele sikhulumisane umlota sokuthi sikhulumisane umlota asidingeni umlamulankunzi sivumelane umlamulankunzi wakhona hatsho ukuthi njengoba ngezizani liyinike yini selidinga umlamulankunzi yini futhi eselisitshela ukuthi kuyanini sikhulume
nanso baba unkomo kwalani ukuthi ubaba umnankagwa ahlale phansi lo chamisa ngaphandle kwepolati
lokhu yasokuyidimandi yabona into okuthiwa idimandi lesicelo kuthiyene sidlule ku-election kwaba kule constitution yelizwe eyo esikhokhelayo ayitsho ukuthi uma umsethe wawina thatha laba abantu nalabana bantu iyona ikhuluma ngokuthi osewinile nguye okhokhela ilizwe nangokunjalo lo osewinile sethe wonke umuntu ongabe ngu-grade 7 lalo oseyunivesithi lalo ongaphi yani lapha sihlale phansi ngoba laphana singene ground phela ngalinqoba ngiphamike imbono yenu yonke elinayo sibona ukuthi ilizwe singaligiqinisa kanjani okudingwa ibandla lezani sonkeni
okuyiphetha makhumalo ungathini kuzulu weZimbabwe okhangelele kubaba uChamisa lo mnankagwa ukuthi babe yibo abathola isisombululo kudaba oluhluphayo
izalana zaseZimbabwe izanu isisibulele sikhuluma kunje nje kasihle sabona sengendlela kupolati omakhuphe selgoka amasikafu ezani kanti nizagqoka njani isikafu sezani wona ukuthi ipolati ngumlamulankulu yikho thina sisithi kunzima ukuthi singene lapha ngoba bona labo zero benelilabo naba abakupolati ngabantu bezani
akuyiphethe baba unkomo
umongameli elimthethileyo zizalwane zeZimbabwe kayananga ukuthi kuhlale phansi kukhulunyiswane njengoba lizizwela ibandla le-MDC elikhokhelwa ngoba kuthamisa abafuni ukuthi babuye etafuleni zizalwane zeZimbabwe
lo-ke ngomxa endawonye lo mgcinisihlalo we-MDC unkosazana Thabita Khumalo Imidlalo umkhokheli wenhlanganiso yomdlalo wenguqu elizweni eZimbabwe Football Association iZifa uFelton Kamambo uthi ulethemba lokuba umqeqeqeshi omutsha oweqembu lesizwe elama Warriors uZdaravako Lokavisk uzathuthukisa umdlalo wenguqu eZimbabwe Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha loludaba ngokugcweleyo ekwebulawayo
Ihlanganiso yeZifa ilobelane isivumelwano somsebenzi eseminyaka emibili lomqeqeqeshi omutsha weqembu elimela ilizwe leZimbabwe uLokarusic. Umkhokheli weZifa uKamambo utshele intatheli zindaba zemidlalo ukuba lomqeqeqeshi uzaqala umsebenzi ngemva kwamaviki amabili. ULokarusic uzothatha isikhundla esatshiwa nguSandi Chitsambo ngemva kokuba iqembu lama-Warriors liyangise kakhulu kumncintiswano okudinga intshantshu lwezwekazi lase-Africa owe-Africa Cup of Nations nyakenye. UKamambo uthe bavumelane lalo mqeqeqeshi ukuba uza kwele Zimbabwe ukuzophakamisa umdlalo wenguqu ukukhokhela leli qemba lifinyelele kumncintiswano yezinga laphezulu.
It's a 2-year contract, renewable, depending on the performance.
Isivumelwano somsebenzi ngeseminyaka emibili, kodwa silakho ukusingezelela leso sikhathi nxa lo mqeqeshi engafeza izithembiso zakhe ezigoqela ukuba sifinyelele ukuyadlala kumdlalo ye-AFCON elandelayo kanye lokuthi sifinyelele ukuyadlala kumidlalo yelizwe leZimbabwe.
Obephethe isikhundla sikamqeqeshi weqembu lama-Warriors uJoey Antipas kanye lobengumsekeli wakhe uLloyd Chitembwe yibo abakhethiwe ukuba ngabasekeli bakaLuka Rusic ndawonye loTendra Indiraya yena ungumqeqeshi weqembu lesizwe lamajaha leminyaka engaphansi kwamashumi amabili lantathu. Umsebenzi wokuba ngumqeqeshi wabonozinti uphiwe owake waba ngunozinti wamaqembu abalisa eZimbabwe Saints kanye leli Highlanders uPanel Mekop yena olesikolo sokufundisa onozinti abasacathulayo elizweni leSouth Africa aphinde njalo abe ngumqeqeshi wabonozinti kuqembu leStellenbosch lona elidlala kusigaba seABSA Premiership. ULuka Rusic uyisizalwane saseCroatia akaqali ukuqeqesha kuzwekazi laseAfrika. Eminyakeni emibili edluleyo bengumqeqeshi weqembu leSudan njalo ngomnyaka ka-2018 ukhokhele lelo lizwe laphutsha lisenza ndaweni yesithathu kumncintiswano weChan oqhutshelwe kwele Morocco. Phambilini kwalokho lumqeqeshi usebenze lamaqembu ambalwa emazweni ase-East Central kanye lase-West Africa. Umdlalo olandelayo weqembu lama-Warriors ukhona mhla zingamashumi amabili nantathu kunyanga kaMbimbitho lapho iqembu leZimbabwe elizadibana khona kumidlalo emibili lele-Algeria emidlalweni yesibaya sikaGroup G kumncintiswano wokudinga amaqembu aza kuyadlala emidlalweni yokudinga intshanju zezwekazi laseAfrika. Ngenyanga kaMabasa uLuka Rusic labanye bakhe bazokhokhela iqembu leZimbabwe kumidlalo yeChan lona yona ezaqhutshelwa elizweni laseCameroon. Ngiyimele Studio 7 ngoBulawayo nginguJoseph Njanji.
Jerusalema ingoma ka Master KG featuring Nomseko isigqibela ke uhlelo lwethu lwanamhlanje, kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba. Amalunga amabandla ezombusazwe akuPoland abuthene koBulawayo ixoxisana ngomthetho ojonge ukuguqula isekelo sombuso. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje, asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ekuseni ngo 6:30 lilala.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.